Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni lamhlanje mthwakazi ngomvulo mhlaka 19 kuNtulikazi 2021 yimi untungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
abantu abasolwayo ngabayazi esenta khonapho eLupane kuanti emakhaya eziqhintini kumazilethizi abantu abaningi labahlolwana
kubhubhe abantu abangama chumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Lokho esesikubona sebefuna ukuthi ibona isinqumo noma ngithi isivumelwano lesabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo.
Abalwela amalungelo basola eLebhilitane ngokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Inhlanganiso yeKalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwelunga layo uMnumzana Sogwa kubandlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abedlula kancane inkulungwane 1006 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula ayisithupha 2622. Asebebanjelwa umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili 83619. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi 12,043. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezimbili kuphela 1,765. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezimbili 1,765 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,144,379. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 641,154. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni eLupane eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi unjani umumo eLupane.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka usidla ubhedu eLupane. Kulabantu abafika abahlanu ababanjiweyo izolo belo lokhu, abathathu ngabakade bengazange bahlatshwa amajekiseni. Siyananzelela njalo ukuthi abantu abahlolwayo ngabayazi esesenta khonapho eLupane kuanti emakhaya eziqhintini kumavillages abantu abaningi labahlolwanga. Ngakho ke kuba nzima ukuthi sitsho ukuthi lomkhuhlane usumemetheke ongakanani ngokubana abantu kabakahlolwa. Silokhe sikhangele njalo lomkhuhlane siyafumana ukuthi indawo ezinjengezimfa yikho okusabalalisa kakhulu lomkhuhlane. Kungakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ugatsha lwezempilakahle lisabalalise kabanzi imbiko endaweni ezinjengezimfa ukuthi abantu banake ukwenzela ukuthi benqabele lomkhuhlane njalo babone ukuthi abantu lapho kubuthenwe khona kuyatholakala indlela zokuzivikela okunjengama sanitizer.
Endaweni eziningi emakhaya bayahlatshwa abantu kulezi nsuku, kona ngapho eLupane kuminjani?
Impela nohlelo lolu solufikile lwafika la uqala kwaba labantu abathize abahlatshwayo kodwa uzange kwahlatshwa abantu abaningi ngokuba nayo imithi yayibuye yabamlutshwana njalo futhi siyananzelela njengoba ngengatho phambilini ukuthi ugqugquzelo lwe-COVID-19 lusuka lugxile kakhulu kunkaba yelupane engathi kusesenta seku-growth point kukanti emakhaya aya kumazilethizi kalugcilanga kuyafana la loluhlelo lokuhlatshwa abantu bahlatshwa kakhulu elupane center kanti eziqintini kumazilethizi akusabalalanga kangaka okuthiya abantu abaningi bengahlatshwanga ngoindaba zokuthi le ndawo yenzezimpila kahle ezibedlela akutholakali emakhaya zilutshwana izibedlela ukuthi abantu benelise ukuyafika khona kanti njalo lezibedlela eziseziqintini kumazilethizi azitholanga eziningi limithi yokuhlatshwa kungakho ngingatho ngilesibindi ukuthi abantu eziqintini zemakhaya kabatholanga usizo lokuhlatshwa kakhulu kukanti le information ephathelene lokuhlatshwa kabalayo lokho kulokwesaba abantu kabakuqondisisi kuhle kungakho-ke kuyadingakala ukuthi kudephiswe imfundiso abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwalokhu kuhlatshwa kukhithwe ukwesaba okugxilileyo ebantwini abantu baphiwe isibindi ukuthi lawa majekiseni awabulali kodwa ngokubavikela
Umnumzana Fumani Ndlovu ngoyinhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane Abalwela amalungelo oluntu sebesoleka kakhulu uhulumende weBhilitane ngokubuyisela muva isizalwane seZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kweleBhilitane lwazise ukuthi indizamtshina ethwele abantu abedlula ikhulu izafika eHarare mhlaka 22 kuliviki isiyatshiya abantu lapha. Lanxa abalwela amalungelo besithi abantu laba balakho ukuhlukuluzwa kumbe ukubulawa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eleBhilitane lithi abantu laba yizigebengu ezabanjwa ngamacala atshiyeneyo ezingaselalo ilungelo lokuhlala kulelo lizwe. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Difa Dube
siyazi wabunkomo ukuthi udaba lwe-immigration kakhulu kulelizwe lase-England ludaba oluhluphayo kakhulu njalo ludaba olusegudwini kakhulu olukhanya oluyilo kwesinye isikhathi olwenza ukuthi abanye ababe bengabakhokheli bakulelizwe ngokungaliphathi kahle loludaba iloludaba olucina lusenza ukuthi abanye bechiye izikhundla zabo isikhathi singakafiki kodwa asingakhohlwa ukuthi ilizwe le-England afanele ngokuthi bakhohlwa ukuthi bangabanye abasayina isivumelwano se-Geneva Convention esivumela ukuthi abantu ababuya kuleli lizwe ngobuphepheli nanoma yibuphi ubuphepheli noma baphephela ngaziphi indlela kodwa ke nxa umuntu eye wafika kuleli lizwe wafika ngobuphepheli kuyimfanelo yabo ngesivumelwano abasisayinayo njalo isivumelwano abasikreatayo bona esikhangelane namalungelo oluntu ukuthi bavuma ukuthi bazavikela abantu abangena kuleli lizwe bezokhalaza ngendlela ezifanele ezama-asylum okungangokuthi lokho esesikubona sebefuna ukuthi ibona isinqumo noma ngithi isivumelwano lesabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo okuyinto ukuthi bona njengohulumende bekufanele ukuthi badinge indlela eziqondileyo ukuthi babone ukuthi udaba lolu bengaluqondisa ngayiphi indlela njalo akukho emthethweni kuleli lizwe lelo ukuthi umuntu ongumzali ahlukaniswe nomntanakhe ngaphandle kwesizathu thize mhlawumbe nxa ukuthi mhlawumbe kukhona ukuhlukumeza komzali ehlukumeza abantwana kodwa ke nxa kungekho izizathu ezifana umzali akukho emthethweni ukuhlukanisa umzali nabantwana bakhe abantwana nxa bezelwe bezalelwa kuleli lizwe bahle bazale bephiwa ama-documents abo kuleli lizwe okungako ukuthi umzali wabo kuyafanele ukuthi kuyabe sekufanele ukuthi labo bamlungisele ukwenzela ukuthi ahlale ayenelise ukuthi ahlale agcine abantwana bakhe kuleli lizwe
uhulumende weBhilitane uthi abaxotshwayo laba yizigebengu abantu abafunyanwa belamacala atshiyeneyo. Ungathini ngalokho?
Siyayizwa indlela abazivikela ngayo ukuthi bona bathi badipota abantu ngenxa yokuthi bayenza ubugebengu. Kodwa ke umthetho njalo kulelizwe, nxa sikhangela umthetho, umthetho uthi wona nxa uyenze ubugebenga obufana le-terrorism, lapho kuyabe kuwukuthi ubandakanyeka ezintweni ezifana lokuthi umuntu ufuna ukuthi ubulale abantu abaningi, noma ukudiliza izakhiwo, noma ukubulala abantu ngendlela yokuthi uhlosile ukuthi ukwenza njalo, yibo ubugebenga busezincwadini noma busemthethweni ukuthi umuntu nxa engatholakala ebandakanyeka kulezo zinto ilapho fanele ukuthi abuyisele khona. Kodwa ke ezinye izinto lezi ezincane zibizwa ukuthi ngama-petty crimes. Ama-petty crimes emthethweni wakuleli lizwe babunkomo awuvumeli ukuthi uhulumende athathe umuntu amdipote ngenxa yaleso sizathu, ngaphandle mhlawumbe nxa sekuwukuthi sekukhona ezepolitiki ezibandakanye kalowo muntu mhlawumbe laye uhulumende esezisenza ukuthi mhlawumbe egcinele begcine bethatha leso sinqumo ukuthi bamdipote leyo muntu. Lokho akuba-petty crimes babunkomo, amajele akhona khonapha, nanoma ngibane nanoma ngibane noma ngabe kuwukuthi isiphepheli noma sosiphepheli, nxa ungabe uwonile kungumthetho wakuleli lizwe ukuthi kufanele ukuthi umuntu ahlanjiswe ejele, ayegwetshwe, ahlale leso sigwebo sakasifaneleyo, aphinde aphenduke aphume abuye. Nxa usuvele wasenza isigwebo sakho wasiqeda, nxa usuphumela phandle ungasabuye uphinde usenza ezinye izinto kwesinye isikhathi bayakupha mhlawumbe iminyaka emihlanu noma iminyaka emithathu ukuthi akufanelanga ukuthi utholakale njalo usenza izinto ezifanayo. Ngemva kwaleso sikhathi uhulumende we-immigration kuyakho kufanele ukuthi athathe isinqumo sakhe ukuthi ngenxa yokuthi uyabona ukuthi umuntu lo sewaqhubeka ngokuba le-good behavior sokufanele ukuthi umuntu lo amthathele inyathelo elihle, noma bamqale bamnikeze noma ngama-one year la evame ukubona bewanika abanye abantu, noma ngama-two years lala evame ukubona abanye abantu until baze babe satisfied ukuthi umuntu lo sewatshintsha uqiniso.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo, sixoxela ekweleBhilitane. Umphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko eZimbabwe, uNkosikazi Monica Motswangwa kaphendu. Inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kolimi lwesikhalanga, eKhalanga Language and Cultural Development Association, ithi idanile kakhulu ngokutshona kwentathelizindaba umnumzana Sokwa Kubandlovu, yena obelilunga lalinhlanganiso. Ube yingcwethi njalo edumileyo kulimi lwesikhalanga. UNdlovu ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Akukaziwa ukuthi uzabekwa nini. Umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Socha Moyo uthi balahlekelwe ngumthombo wolwazi lapho bekunatha khona iloba ngubani omileyo.
Silahlekelwe kakhulu ngoba ngumuntu ebesithi nxa kube lokunye esingakuqedisisiyo lungaba yinto nje engathi loba libala elithile lesikhalangeni, loba yinto ethile nje ehambelisana lemvelaphi yethu njengabantu besikhalangeni ukuthola impendulo kuye. Ngumuntu njalo esiqale sonke iqembu le i-association ye-KLCDA, i-association ekhangelane lokuthi ithuthukise imvelaphi yethu njengamakhalanga, njalo ibe yi-association ekhangelisane lokuthi ithuthukise ukufundiswa kwaso sona isikhalanga ezikolweni. Ngumuntu osingathi thina ubephatheka kakhulu khonapho, njalo siyeme kuye nge-direction.
Liza mkhumbula ngani ubaba uNdlovu?
Ubaba uNdlovu sizamkhumbula kakhulu njengomuntu obethanda ukuthi emanyanise abantu ebahlanganise, njalo njengomuntu ukuthi lanxa bese siyehluleka lapha ukuthi sithimise siswela ukuthi singakhangela ngaphi emibuzweni sabasilayo, befana lokuthi singathina i-moving dictionary. Uthethi wona noma yiliphi nje lapho esesixakeka khona ukuthola ukuthi yena uyasitholela impendulo ngumuntu njalo bengumuntu obekhuthele kakhulu ubengalandawo ukuthi unganani ungumuntu omdala umntwana ube kuathenda ngendlela ozasala usuthisekile yikho silamkhumbula kakhulu ngakhona kunjalo bekhuthaza kakhulu ukuthi intsha iphatheke kakhulu ekuphamiseni ulimi le culture imvelaphi yabo
ebantwini abasakhulayo mhlawumbe abangaba bengakuboni ukuqakatheka kokufunda indimi zabo okuyinto ebiqhuquzelwa ngubaba uNdlovu ungathini kubo
intsha yiyo ikusasa lesinye lesinye isizwe yikho ubona uNdlovu beqhuquzela ukuthi intsha kumele iphatheke kakhulu ekufundeni lekuqakathekiseni ulimi lwayo ngoba intsha yiyo insika eyokuthola ikusasa lesizwe lingafi yikho sikuthatha nje ukuthi intsha uma ingathatha ena le into engifundiswa nguye ubaba uNdlovu ibambelele khonapho iqhubekisele phambili sibona ukuthi ulimi lemvelaphi yethu angeke ilahlekele isizwe sakithi kodwa kuza kusiya kuloku kuqina njengoba ngisitsho nje ukuthi intsha iyiyo ekumele ukuthi ikusasa lesizwe libe sezandleni zalo yikho kuba njalo nje ukusokwakuba yiso isifiso sakhe njalo obephatheke kakhulu ngaso yikubona ukuthi njengomuntu omdala kathe sibe seyi-trustee ye-association yethu esikhalangeni kafuna ukuthi ethiyele abantwana yena esephume totali kodwa befuna ukuthi ebelokhu ekhonapho lathi besibe simdosela eduze esikhathini sokuthi ebekhona ukuze thina intsha kakhulu labatsha futhi abangemva kwethu sithole esingakuthi thina i-foundation isifika egcwele ulwazi olunjalo kababa usolugwakho osesishile
Umnumzana Socha Moyo ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi uhulumente usephe abantwana besikolo abazinkulungwane ezingamakhulu amabili amaradio ukuze benelise ukulalela izifundo zabo emsakazweni njengoba izikolo zilokhe zivaliwe ngenxa yeCOVID-19. Iphephandaba linye lithi ibandla leZANU-PF ezansi yemaNdebeleni selicele ukuthi obe ngomgcini sihlalo walo kuloo mango umnumzana Rabelani Tshweni aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UTshweni ubulawe yiCOVID-19 ngolwesihlanu. Okuyisikhathi sembiko yenu
yebo linjani izindawo yeye kuyaqanda mani kuyaqanda kuyagodula sibili awunje kuqanda sibili kuyafiwa kuyaqanda uva le corona la imakunja ya loku imemetheka ngamandla yayisiya phambili kuyagodula kuyaqanda sibili ngapha kuyafiwa sibili kuyaqanda kodwa hayi kuzadlula kuzaphela hayi lo khulumayo yimi Maxis Banda, Mitchulu.
Studio 7 salibonani linjani okhulumayo umathema wenkayi yikho ke hayi isikorona sibambile so ke kudingakala ukuthi ngabe ochova laba abancane bame ukuthwala abantu yikho abaminyanisa abantu bahle babafake umkhuhlane osuwile bakithi akusanithayizwe fakwa ama face masks so akufanelanga imota lezi ezincane zibe zisagcwalisa abantu ngoba ngakulama windi lapha abaphefumulelana so kungangena into emoteni elomkhuhlane sehle bathelela bonke ikwenza umkhuhlane usabalale ikho hayi siyabonga bakitha sizameni kunqabela umkhuhlane ngiyabonga
eli njambalaleli njonke nje basazi bethu hayi 19 nanzelele siqalele le party le siqalele izithembiso zabantu amanga lapho ngizwile omunye lo wagwele lo nto makers fund ekhuluma ama project ayi 100 ah eh abantu ezithutha ngobani abantu ezithutha ngobani abantu sesikwazi vele ukuthi amanga wodwa la kunini into zakhona kanti vele zivuya amasukuzovodwa abantu sebekwazi sisebenzisane i-trigger ayikona leyo uthembisa abantu amanga delela abazali bethu sibatshela amanga sizothi bavotele lokho sesikwazi ukuthi imali ifuna ukuvotelwa izani uhambe ihambe ibhizi ebantwini bekhohlwe ukuthi kumele belungise la ma-tombstone la abatshontshayo la abatshontshayo abantu abalulekileyo batshontsha ama-tombstone bamosha into yegugulawuni bayinyathelela bayinyathelela abafunda ukuthi kukhulunywa ngayo babhizi ukhulunywa ngama-project owabolileyo sesikwazi izi-strategi zawo zonke zezimbi ezikwenzayo soze abantu asezithole lutho bantu bakithi asezithole lutho MDC izanu azoze kulenzele lutho kokwamaphathi kokokwethu akusoze ekufulateleni nje izidolodi into engekhoyo xamuleli izigodi endlebeni ndingathola kumbe njengokuthi sebakhaya ndingathola abakwenzayo lithathe kodwa ningabavoteli sesikwazi ukuthi bahlale bezirobha abadala bethu ungasoza kuna project even eyi-one part kona le ayi-100 atsho wena uloze lunegasibani akuyo even eyi-one ezophumelela lapho kufunekala amavoti nje okuxhafa sikhathele ukuthi kuya kube ngudlalwa wabazali bethu betshiswa ilanga bemamela into engekhoyo nje ngiqamba amanga egcekeni ye siyivume le nto le
salubonani salubonani kustudio 7 kungaba kuhle mali iphilile lonke labasikhiphela indaba ezimnandi ezinhle zeqiniso singajabula ma iphilile qhubeke ngomsebenzi wenomuhle okhuluma ngidiwa likamambo ngike ngizwa ubaba lo okhuluma ethi yena ungikhansili emvuma umnankagu yamenzela kahle wenza right sevule ama-project amaningi thina siwabone ngaphenkaya thina sibona lokhu kufanana kuphela imigwaqo yakithi luthuli kuphela ngamagodi kuphela so asazi ukuthi othina sibalwanga yini elizweni lapho enkaya thina sikabona itshintsho so ifu ma umnankagu esenza kusibalwa itshintsho asenzelwe lathi ngapha enkaya umgwaqo leyi engapheli elungiswa sokuyavotwa ilungisa i-50 meters kube sokuthiwa kulungisa imigwaqo akulalutho abaphakamisa izinyawo sibone
Salubonani, salubonani kustudio 7, andingedele kustudio 7, zonke indawo lalifinyelela khona, msalukazi kustudio 7, gama uMthembeni ngibuya kwezimnyama eGlamtra. Nesicelo lami mina kubasakazi ukuthi ma singabe sidlulisele lo myalezo kubaculi bakithi, especially abacula umculo werumba. Umculo werumba uzohlala ungathi awuthuthuki ngoba abaculi bethu bacula sengathi baculela iy'ngane ezincane zodwa. Iy'ngane ezincane azinayo imali yokuthenga umculo. Umculo ukuze ubaphakamise nabo angezami ukuthi behlale phansi umculo wabo bewenze ulangazele umuntu international bengaculeli nje ilokhali yodwa ngoba ilokhali ugcina umculo wabo ngathi ujabulelwa zingane ingane zibe zingenayo imali yokuthenga lowo mculo singicela ukuthi bake bekhuthazwe lapho beboniswe enye indlela abangawuhlela ngayo umculo werumba
Salubonani mahlaba ezulu salubonani mahlaba ezulu okhuluma isizalwane sasecholocho bochino kakashi siyakhala bantu siyakhala ngalolu bhubhane lwe-COVID-19 asazulwavelela ngapha sazulophela nini kunzima mani sokuphazamisa le mabhizinisi ethu thina abanye sizenzela amabhizinisi ethu mani akusathengiseki kahle ngesikhathi sokuvala ama-hours mancane ama-hours mancane siyaphangisa ukuvala asisebenzi kahle la mapholisa asihlupha lapho asigijimisa mani ayokutheliwa amapholisa lapho wangenzenzele wanke mina ngosebenzayo hayi kunzima mani akusebenzeki kahle kwenzeki kahle amapholisa mani asazi kuyophela nini asazi nje lobe government umbela isithathe advantage ngalo mkhuhlane asazi ukuthi sophephela phi ngiyabonga
bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe Kufe abantu abalichumi lantatu kwele Kenya izolo. Egu tubuge ni kwe mota epe uge itwele ipetulo ya silumata umlilo. IAFP ivika ukuba abantu lava bebezama ukuzithathela lipetulo. Umsakazo we Voice of America uthi abantu abafele kungozi yezulu lesikhukhula ezwekazi le-Europe emazweni agoqela ele-Germany lele-Belgium selifike kumakhulu phose amabili 183. Singene kudaba lwe-Melika. Umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla kuleli lizwe lapho osubulele khona abantu abedlula ingxenye yesigidi 609,018 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamatshumi amathathu 34 million. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, isiphathamandla esibona ngokulwisana lemikhuhlane, umnumzana Vivek Mathi, uthi uhulumente ukhathazekile kakhulu ngalolu daba. Usole abenkundla zokuxhumana esifana le-Facebook esithi zehluleka ukunqaba imbiko yamanga ebangela ukuthi abantu bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio, umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi unjani umumo endaweni yakhe.
Umumo lapha owe-COVID lama statistics angkhona ngathiwa lopsided onto the urban and city areas ukuthi abantu abahlala emadolobheni lama smaller towns baya vaccinatewa, but singathi city phuchambijana sisiya kuma rural areas hayi emakhaya alapha e-Ohio abantu abathembi lo muthi, ngoba siyakwazi ukuthi kule conspiracies ezokuthi i-government esifuna ukukontrola abantu. Plus abaningi bangkhona baqakathekisa ukuthi i-politics is in front of i-science. So umuntu owayebamelele u-Trump wadliwa and bona ba-believe ngayena ukuthi hayi into lezi ezokuvaccinatewa ngeze-population control and i-government ifuna ukufaka abantu ama-microchips njani njani. But sibona ukuthi abantu sebegula and bathi 90% of abantu abahospitalized kathesi ngabantu abangavaccinatewanga. So hayi kule nkinga lapho.
Bakhona yini obaziyo abalokhu bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe abalokhu bengafuni ukuhlatshwa?
Engilabo abantu engibaziyo laba bangafuni ukuparticipate ngendaba lezi ezokuvaccinatewa ngoba bathi yiyo i-government control kibo. Ngiyazi lama abantu esivela labo ekhaya eZimbabwe abangakavaccinatewi bathi yindaba i-cancer, i-AIDS, lamanye ama-diseases akhona for a lot of years. But awula na vaccination no anything to abate them. So bathi bona indaba aba i-government isichuchisa ukuthi abantu bahlatshwe i-vaccine. So bathi labo bazabona ukuthi kuyahamba njani. Okwakathesi abathembi ukuthi bangahlatshwa, anything is gonna change. Into emangalisayo kimi labantu abaningi.
Umnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Sizibhethe ezekuseni ngebezihamba phambili. kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lane 34 ngecoronavirus eZimbabwe izolo. Abalwela amalungelo basola eLebhilitane ngokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitsha ubuphepheli kulelo lizwe. Inhlanganiso yeKalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwelunga layo umnumzana Sokwa kubaNdlovu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.